Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesibili mhla ka 25 kumabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulowo mbukiso. Kusasa umsekeli kaMomgameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labo somabhizimusi kuhall number 2.
Usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo.
Ezombuso wamakhiwa okwelengilandi kazikho kugwelelana lohulumende kaPresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi Mnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokutshengisela ukuthi asinda.
Amalunga edalela ePhalamende akwelebhilithani athi kakumelanga umongameli Emerson Mnangagwa anxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles. Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan. Abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uqalile lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusasa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi weZITF International Business Conference oqoqwe yinkampani yeZITF imanyene le National Economic Consultative Forum. Ngolwesihlanu lumbukiso uzavulwa ngokusemthethweni yinkosi yamaSwati uKing Mswati wesithathu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ababukisa impahla etshiyeneyo ezethi ITF 2023 lamhlanje baqale ukuthenga lokuthengisa abakulungisayo eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Obona ukuthenga lokuthengisa ibhizimusi leZITF unkosikazi Dorin Zamatira uchaze ukuba ibhizimusi iqale ngobunono obuphezulu lamhlanje.
Siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulowo mbukiso. Kusasa umsekeli kaMomgameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labo somabhizimusi kuhall number 2.
Umqondisi wenhlanganiso yabezindaba eZimbabwe Media Commission uMnumzana Godwin Phiri uthi umbukiso walonyaka uyancomeka.
Siyajabula ukuba lapha lonyaka njengeyinyaka nje sibe khona. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizoncedisana sibambisane njengamaZimbabwe sitshengisa lokho esilakho kwenza ukuthi labaphandle bafuna ukwenza amabhizinisi lathi bazwisise ukuthi iZimbabwe injani iyangaphi amathuba akhona okuyinvesta kuleli lizwe lokwenza ibhizinisi lamankampani aseZimbabwe. So njengeZimbabwe Media Commission siqakathekile ukuthi sibe khona lapha namhlanje lathi sitshengise ukuthi njengekhomishini siyasekela inhlelo ezenzakalayo elizweni.
Umnumzana Killian Masuku okubhizimusi lokubumba ubonga uncedo lokuphathiswa ngabamabhizimusi abaluthola enhlanganisweni eyeZimtrade.
Ukubumba kusithela inzuzo ngoba siyayenza esikwenzayo, sikuchise, sikubumbe, sikuchise, sikupende. Vele sikholeza ukuthola kwampala, even though sometimes what, but siyathola something kwampala ngokwesibumbileyo. Leli Zimtrade iyasincedisa ukuthi isincedise kumabhizinisi. Ikhona something asifuna ukuexporta, iyacitha ukuexporta because sikuqadinga sona sikhona kwaZimtrade.
Elemelika lilabasakhulayo ababasekelayo kumabhizimusi ahlukeneyo. UMnumzana Kelvin Mhlophe uthunga izicathulo esekelwa yimelika.
Le one year ngikalele ukufundela ukwenza izicathulo. Thunga yempathi kulo titsha oncedisayo engidingelwe yisungu yoncedisayo ukwenza izicathulo lezi.
Obona ngezentuthuko lamabhizimusi esigodlweni sommeli weBhilithani eZimbabwe uMnumzana Martin Elsop uthi balobudlelwano obuhle lamabhizimusi akuleli athenga ethengisa ezweni labo belethemba lokwengeza lelo nani lonyaka.
Ministry of Health here. So we want to see more UK investment and expertise coming here to support Zimbabwe on its vision to achieve its vision 2030.
Umbukiso wamabhizimusi owezHITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamashumi amabili lanye abukisa lonyaka lamankampani adlula kancane ngamakhulu amahlanu i-533 azabe esenkundleni yeZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Phathintambo bezHITF bathi umbukiso walonyaka uthuthuke ngesilinganiso songamashumi amathathu ekhulwini i-30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhano lwe-COVID-19 nyakenye. Usikhwica Mfundo, Mqhele Dlodlo, ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ezHITF, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhe sikudaba lunye. Umabhalane omkhulu wogatsha lwezokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, ube lomhlangano lentathela izindaba lamhlanje embukisweni owezHITF, lapho aveze khona intuthuko esibe khona ekwethulweni kwezindaba kusetshenziswa imitshina yalezi insuku i-digitalization. U-Anastasia Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Umnumzana Nick Mangwana aveze khona ukuba ukuguqulwa kokukhutshwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi insuku sekusilinganiso samachumi amane lambili ekhulwini i-42% njalo badonsa nzima ukuze baluphutshe lolu hlelo.
The digitalization program is around 42%. It's a highly capital intensive program. Therefore, because of our limited resources and other contesting interests, we have not yet gone as far as we want and would wish it to be.
Namhlanje njalo unkosazana Meg Riggs, umqondisi wenhlelo e-embassy yeMelika kuleli, uvule okusemthethweni uhlelo lwemitshina yakulezi insuku, iTex Expo Hamson eNAST American Space kobulawayo, lapho abakhangelele khona ukuphuma labafundi abazaphuma lobuciko bokuqondisa ubunzima besebenzisa imitshina yakulezi insuku.
John C. Maxwell said, fail early, fail often, but always fail forward. So the key here is to extensively test, push the limits of your idea, find out where it doesn't work, because it only becomes sustainable and useful once you have really pushed through each of those potential failures and come up with the best idea possible.
Is it ITF imanyane labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangenwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa laba kumanyano we-European Union labanye ngolwesine. Kuza kuba lomhlangano we-Connect Africa Symposium ozangenwa njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP, i-EU labo somabhizimusi abavela emazweni womhlaba. Abasakhulayo labo balenhlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulo weZITF oweScholastica ozaqhutshwa ngumqondisi weNational University of Science and Technology usikhwica Mfundo Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo uxolo amalunga edale lePhalamende akweleBhilithani awe-United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe aselobele ugatsha olubona lobudlelwano lamanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Bathi umongameli Mnangagwa wephula amalungelo oluntu kungakho kumele angavunyelwa ukuze ehlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-UKPGZ bathi ukuqanza kwezehlakalo zodlakela nokuhlukunyezwa kwabantu besephulelwa amalungelo abo okwenzakala eZimbabwe kwenza umongameli Mnangagwa engamukeleki. Lithe ukuhlala ejele kwesiphathamandla se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Job Skhala okwesikhathi eside kangaka kutshengisa ukuba isimo eseZimbabwe kasimanga kuhle ikakhulu. Ngakho ke uNxusa Mnangagwa ele UK liyabe selamukele ukuhlukunyezwa kukazulu weZimbabwe. Isikhulumeli seCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi ukusobala ukuba uMnangagwa kamukelwa ngamanye amazwe omhlaba.
Lokhu kuyaveza ukubana kwele Zimbabwe kule dubo mayelana nokuhlonitshwa kwamalungelo abantu kakhulu lawa ke akuconstitution ku Bill of Rights, akuhlanganisela ke freedom of speech, freedom of assembly, ilungelo lokutshengisela lamanye ke amalungelo aku Bill of Rights kwele Zimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu ungakhangela ukubana ke badlaphikisayo ama-journalist, ungakhangela ke abantu bama-church, labanye abatshena abahlunyezwa ngohulumente, ikakhulu laba ke abakhuluma ngesimo selizwe, kanti ke umnotho welizwe uyatshontshwa.
Okugcizelwe ngumnumzana Msungulwa Ndlovu owebandla lezaphu othi kusobala ukuba uhlelo lwe-re-engagement olwenziwa ngohulumende weZimbabwe kalukamukelwa.
King waseNgilande uCharles lo Emmerson Mnangagwa asiwazi njalo asiwuboni ngoba bonke bobabili labo lohulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngegugurawundi. UCharles lo wayencedisa kubanika izikhali abantu bezanu labo Mnangagwa labo. Bonke bobabili asilandi lokuthi namhlanje bazondelene abasazwani.
Imizamo yokuthola imbono kahulumende yehlule abogatsha lokudlelana kwamazwe besithi abakhulumi ngalolu daba ukuthi isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ubengasabeli ucingo. Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Bakuthomoyo uthi uhulumende kaMnangagwa uzama ngazo zonke indlela ukulungisa ubudlelwano lamanye amazwe.
Lokho kuyabonakalisa ukuthi umkhankaso kamongameli owe-re-engagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili, ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uZibuse kufike isikhathi sokuthi ilizwe leBritain lisuke lahlukumeza ilizwe leZimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva kokubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni. Kodwa umongameli uthe hayi bo, asisebenzeni lamazwe wonke jikelele, asilazitha thina, sidinga abangane.
Ingcitshi kwezombusazwe womnumzana Tshinetsani Ntungagwa uthi isehlakalo lesiveza ukuba kusesekuningi eleZimbabwe okumele ikwenze ukuze lethenjwe ngamazwe omhlaba.
Inhlangothi kumbeni izigaba ezombuso wamakhiwa okwelengilandi kazikho kukwelelana lohulumende kapresidenti Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi uMnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokhu kutshengisela ukuthi asinda.
Incwadi le ilotshwe ngumgcini sihlalo wequla le-United Kingdom All Parliamentary Party Group umnumzana Nav Mishra osekelwa ngumnumzana Lord Oates. Abanye abasayinela incwadi bagoqela amalunga edale ePhalamende athi umnumzana Saint John of Blesto, umnumzana Peter Bottomley, umnumzana Hayne, umnumzana King Johnson, nomnumzana Pervis Tweed. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan, abalisa ele Sudanese Armed Forces, lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamuhla kulandela ukuxoxisana okujulileyo elikuqhubela lelo lizwe. Lokhu kwenzakala uhulumende weZimbabwe esithi usehlenge ezinye izizalwane zakhe ebezise Sudan njalo sezilubhekise ekhaya. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lizabumba ikomiti elamalunga avela kungatsha ezehlukeneyo emhlabeni jikelele kanye leSudan azacubungula indlela ezingasetshenziswa ukuthi kube lokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona ngani kuyasiza nxa sithi siyananzelela amanye amazwe, of course amazwe amakhulu njengabo UK labo US bona bahle bangena khona phakathi elokhuzeni Khatumba bathatha abantu babo besebenzisa ama-military operations. Kodwa amanye amazwe azama khona lokhu ukuthi abantu bebathwale ngamabhasi bebase kwezinye indawo ezifana le-border yase-Egypt. ukuthi bekuthi bebuyele emakhaya nga abantu bese emumena njengalokho khona these Egypt ngibona ngani usizo loba yiluphi luyasiza andingilethemba ukuthi abantu bazaphepha basile
ubona kuzasebenza lokho yini okwenziwa nguhulumende weMelika
yeah isithayi ngiyazizwa lezi ndaba zokuthi sokungani kuba lo kuba ngumlamlankunzi okuvela ezwa ekuzwekazi leAmerica angazi mina ukuthi ngalesi sikhathi kuzasiza na ngoba nxa ungathi uyananzelela uzathola ukuthi ukuze amacelo mabili avume ukubeka izikhali phansi ukhanya ngani basadinga ukuthi babe sendaweni engcono ngokuqhubeka kwempilo ukuthi babe le advantage ethile asazike ukuthi singabe sesifike lapho ukuthi likhona elinye icele libona ukuthi hayi lona selisenza kahle therefore liyangena kuma negotiation lilegunya lokuthi liya negotiator lizithembile kumbe mhlawumbe kukhona elinye icele lizibona ukuthi hayi lapha singaqhubeka sizagcina silahlekelwa la yilokho esilakho kathesi ngoba izona izinto ezivame ukuthi zifose abantu kumbe zifuca abantu ukuthi bayexoxisana nxa kusese lomunye obona ngani anganqoba kuzabanzima ukuthi uthole isivumelano sokuthi kukhumiswa nimlotha kodwa akwazi umuntu ukuthi kungaphetha njani sizabe lathi sikhangele sibone ukuthi kuzaphetha njani
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo ingcothi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni ese Nairobi kwele Kenya. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuthi yancintise okwehlandla lesibili lokubusa. Ucele uzulu weMelika ukuthi amnike ithuba lokugqedisa inhlelo zakhe yazisungule ingena embusweni eminyakeni emibili edluleyo. Iningi lesabela ukuthi umongameli Biden useluphele kakhulu ukuthi angabusa ngoba waqala umbuso wakhe evele eseleminyaka engamachumi edlula athoba minwembili 82. Yena uthi uqine saka njalo engabusa kweminye iminyaka emine. Namhlanje kunanzwa ilanga lokuvikela ukusabalala komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. IGhana leNigeria abikwa isisungule uhlelo lokuhlala ukuhlaba insane amajekiseni okuvikela imalaria lanxa lelo jekiseni lingakaphiwa imvumo ngabe World Health Organization. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila nzima ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU, ngobulawayo uthi kuzwisa usizi okubhekane labantu asebesidla kanye ngosuku. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Izisebenzi zeZimbabwe azisakwazi ukuba nazenzeni ngoba sinanzele ukuthi nxa uqhathanisa amandla edola eMelika le-RTC yekela Zimbabwe ikhanya eZimbabwe iphela amandla olokhwana zolo ongasakhulumekiyo ngoba sikhuluma kade ngathesi udinga ukuthi uzibe le 2000 RTGS ukuze uthenge idola eyodwa eMelika. So ungakunanzelela khonokho abantu abaningi bazihoyela ama-200,000-300,000 kuyakuthengisa abantu imali abayiholayo ele imali engabahli ndawo into ehluphayo ukuthi uhulumende sizama ukuqinisalekalaleli sesikunanzela ukuthi nje imali leZimbabwe iphela amandla hlathi uhulumende akuyimise kancane usebenze le imali yemzini ukwenzela ukuthi abantu bancediseke usolungisa leyi eyangapha ngekhaya ufaka ama-policies ase-arit lamithetho ezanyethi ukuthi but uhulumende ngalele kodwa kade esibili hhayi abantu bezimbabwe
akusitshele ukuthi nxa uyisisebenzi liphuma ilanga siyatshona ibuye enye iviki iphele kubuye inyanga yonke umuntu uphila njani vele
eqinisweni abantu bezimbabwe kathi esizisebenzi abaningi bahlakanye bandantambami sekhona ngkhaya ubane bahamba ngenyawo ngale mthoba yentoba isabambeki besuka lapho futhi ngale msebenzi bathole ukudla kuba nzima. So iqiniso yokuthi abantu babilandana abaningi bathola sebe-chaizer abana umntwana zama ukuthengisa amatamatisi omnye umuntu ezama ukuthengisa izigqoko ezindala lezokuthi kuthiwa amabhele lezi zizosebezizaba. Kodwa nxa kunjalo abantu bezibabo baphila okuthi kungaqhubeka kunje sibona ngathi abantu bengagcina engqeneni sebesenza umsebenzi owaqhiqaliyo ngo-130 abasakwazi bahambe ngabayekeleni.
Pho-ke nxa sithi uSibindi usuke ku-factor lethize abe sengene ezitaladini lapha edinga ukuthi aphande impilo, kuyaphandeka kumbe vele ukuchitha isikhathi lokho?
Eqinisweni akuthandeki lutho ngoba ungakhala bona abantu abasemgwaqweni abakhandayo kathesi inumber zabo zizisesavini abantu omnye asebebenzayo ukuthi engxenye labo ngokuthola khona kwana esingathina idole ukuthi athengise kwaleyo langa njalo abanye kuselethweni ezitaladini ngoba endlini abahlaleki abantu babalekela ukuthi babe behlele ezindlini bezicabange eziningi bekuba ne-stress abayabane emgwaqweni abaningi ukugojisa eqinisweni abasatholi kuzobale bawuthole kodwa uthiuthi hhayi mali aniyedina le ukuthi ekhize impahla yabantwana owelanga la but eqinisweni abosinedisa and ukuthi ngokuthi uhulumeni ndikhonoko sinitshela njengesulungelisebenzi kodwa ungathi kaboni so urhulumente ongalaleliyo kodwa siyakwazi ukuthi xa usezebhoda ngalezi umongameli welizwe esithini ayizelisting president kodwa ke sukunganjeezisebenzi ayikasilaleli becausesiyadibeka sikhuluma la everyday ukuthi akula nto eyenziwayo
khona vele izisebenzi zisahola inisibindi nxa sihola sihola malini
izisebenzi eziningi kathesi abantu bahola ama-250 khonapho ngokuningi bawo besiyakhotha ngobana ma-300,000 and ungayikhala leyani imali ayimali engelaingezoba nxa usinitela ngapha ngapha imalini eyamehle yiyethenga kusela mani ngoba eqinisweni kwayesekuthole ukuthi khathesi uyahola imali i-RTDS ungakathengi lutho uthathe leyo mali futhi ithenga imali yemzini ngoba yiyethengayo. So eqinisweni ukuthi izisebenzi hhayi ungabadinga thinto abaningi bazihole ngxenye vele lesa-$100 ngokuningi bakho nxa usuyithintela ngapha emalini emzini pho umuntu uphila nje ane-$100 yona vele kuze ukuthenge imali ye-rent i-room eyodwa impela bafuna ama-$60 i-room eyodwa so kuyakuthengisa ukuthi abantu bezimbabwe baphila nzima njengezisebenzi.
Umjova la uyabiza e
imjova iyabiza kulo muntu ezintela abawa-Health Department esithi yena usebhadale almost $1,000 one way e-Health Department kathana into kusebenzi uthi ubhadale $1,000 one way so means engxane sekufuna $2,000 usuku lulunye and khona abantu abazonezi i-1 zihamba ngenyawo and futhi yanenzela amasozi athi khathi abantu abantu bayachaya bahlukumezwa ngoba abantu besekuseni kakhulu basezindeka usuku abantu bathathela impahla bayachaya abanye bayanyasa kungenxa yokuthi abantu bezibaba khona bechaya into engelawo ngoba zafika sengela ukuthi bamtshale khona ukuthi warungela mali.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU obexoxa lo Gift Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Baningi abantwana abangenelisi ukuphutsha izifundo ngenxa yabazali abahluphekayo. Abacobungula njalo abakwezemfundo bathi maningi amantombazana achiya izifundo eZimbabwe okwedlula abafana. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo olwakhitshwa nyakenye yinhlanganiso elwela amalungelo abantwana e-United Nations Children's Educational Fund lwaveza ukuba abasakhulayo abangafika isilinganiso sengxenye kukhulu 47% babengahambi esikolo ngenxa yobuyanga kanye nobunzima obalethwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le yakubeka sobala kugwalo lolu ukuba amankazana ayethwele nzima kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Abanye babefika ku-grade 7 kuphelele khonapho kuthi abalenhlanhla befike ku-form 4 balutshwana ababefunda bedlule isigaba sika-form 6. Unkosikazi Janet Nkomo ohlala eLower Gweru uthi kulezi zathu ezinengi ezenza abantwana bengaphutshi izifundo.
Mostly imali eyokuthi bebhadalele abantwana plus izikolo zakhona zikhatshana plus i-peer pressure yokuthi bebona abanye belotsholo enebisesala. Ama-beliefs lama-doctrines e-society wayenza ukuthi abantwana bona lapho begcine besenza njalo.
Lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Bongiwe Dube owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust esebenza labatsha eMathabeleland South.
Kusaselenkolo leyana eyokuthi umntwana oqakathekileyo ngumntwana omfana, so kulesidingeko kakhulu for i-education especially kuma-community leaders ukuthi bafundiswe labo ukuthi hayi umntwana ongumfana uyafana lo mntwana oyinkazana amathuba asedwa piwa asefanana.
Umqeqeqeshi wenhlelo kunhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe kobulawayo, umnumzana Vusumuzi Mahlangu, uthi uhulumende olomlando wokwakha izikolo ezenela abafundi.
Okunyeke kubangela lokhu ke imimango ehandwayo kuyiwa esikolo. Athola ukuthi izikolo eziningi zikhathana. So khonokho ke kuyadala ukuthi ke abantwana abangamantombazana bangasayi esikolo ngenxa yemimango le. Kuqakathekile ukuthi ke uhulumende abone ukuthi ke bonke abantwana bayenelisa ukuthi bafike esikolo, whether umfana kumbe uyinkazana, kumele sibone ukuthi izikolo ziduze kwabantu.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tawungana Ndoro uthi uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukuthi wonke umntwana ayenelise ukuya esikolo, kungenani lokuthi ngumfana kumbe inkazana. Uthi loba amankazana engazithwala kumbe engachada, imithetho yelizwe iyabavumela ukuqhubekela phambili ngemfundo yabo. Ingcwethe ecubungula indaba zabantwana njalo efundisa eLupane State University umnumzana Mbulisi Ndlovu uthi emakhaya kusilela ulwazi lokuthi abantwana bazatholane bengaphutsha izifundo zabo.
Career guidance emakhaya, hayi le nto iyasilela leyo, mina ngayibona ngamamehlo. Akwenziwa ama career days agoqela izikolo zonke izikolo zemakhaya, abantwana bayetshelwa bafundiswe ukuthi ungaba lemisebenzi, imisebenzi abangayenza yile lale. Abaningi abakwazi bafunda kuphela ngoba kuthiwa kumele umntwana yesikolo kuphela, then bazimisebenzi yale abayibona engcunya boteacher, amapolisa ephela khona apho, abakwazi imisebenzi mnengi abangayenza empilweni zabo.
Undlovu uthi kulabanye obenkolo ezitshiyeneyo abaphazamisa ezemfundo.
Imfundiso eziqinileyo emabandleni kazibe khona, ikakhulu amabandla okuthi umntwana kuyathi uyahamba ayekwendiswa. Kazibe khona imfundiso zonezo zokuthi abantwana kumele bafunde. Engani sesike saba namabandla ayalayo ukuthatha ama-vaccines, amajekiseni, kodwa uhulumende ungenele lezi inhlanganiso, amabandla njalo sawabona sesamukela amajekiseni. Ngendlela efanayo, kasingeneni emabandleni onalawo sikulungise khonokho ukuthi umntwana hayi akaphiwe ilungelo lakhe lokuthi afunde.
Inkokheli yekomiti yabona ngemfundo yaphezulu edalele phalamende unkosikazi Lindiwe Maphosa uthi idalele phalamende lalo lilomlando omkhulu okubona ukuba abantwana bafunda ngemfanelo.
Okungenziwa iphalamenti ukuthi nje kube lama-policies angancedisa abantu anjengakhonokho esikubonayo wabobhimu, ukuthi obhimu bathatha abantwana abalutshwane. Kube nendlela okungancediseka ngayo ukuthi abantwana abaswelayo bafundiswe yi-government, njalo kube lemithetho eqinileyo ekubopheni abantu abathatha abantwana bebancane.
Umthetho we-Education Act owalolongwa ngomnyaka ka-2020 uvumeza amankazana azithweleyo kumbe asemendweni ukuthi benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo, kodwa abanye bakuleleka bathabi ngalo umthetho besithi ulakho ukufuqela abantwana ukuthi bengene kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk, The Connection, olwabatsha lapho uNtungameli Nkomo ayabe ekhuluma labasakhulayo ngamalungiselelo okhetho oluzayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu we-ZITF wobulawayo. Amalunga edalela eParliamente aweBrithani aweUnited Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe athi akumelanga uMongameli Emmerson Mnangagwanxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC ngisithi lingakhohlwa uhlelo lwakusasa ekuseni ngo-6:30 a.m.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.